Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH katese ku amanesi ase strike. So ubona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle. Kuyakangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokho bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 wasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele, asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le-Ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital yiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane koBulawayo. Wonke jikelele uBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho ezingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So sizwe indawo yokuthi ama COVID patients wonke ayahamba e-UBH katesi. Kati lapha ngiyibone kule nkinga lapha ukuthi vele katesi amanesi ase strike. So ngingaye ukuthi sizobona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambe kuhle. Kuyakangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osolele lesi sinqumo uDokotela Mthabisi Bebe othe lokhu ukukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusileni hospital igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbheda ukuthi ekusileni hospital ivulwe. ukwehlika kwe-government ikho sibona i-government iqhasa ukusebenzisa i-United Blue Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule coronavirus but kulabantu abalemikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba baze akuyangala. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba i-staff sangkhona sinlutshwane. Ama-nurses aku-strike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela ze-Thorngrove lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyo into eqalisela namhlanje. Kuyinto eselezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni lase-Thorngrove kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sivili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labo dokotela labo ba umkhuhlane uyabahlasela njengabantu yini ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku community kumbe ubahlasele ezibhedlela ikho nxa sokuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital udokotela Nasisiya Sitswanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni kodwa utshele abephephandaba le-Chronicle ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele-coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje, inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha, i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende liba njengamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenze esisodwa wasedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana loZulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempila kahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani loZulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempila kahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, ngabalazi imali zokuhamba emsebenzini abayalamba. Kukanti uhulumende esilaye, imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasosha amapholisa. Kutsho ukuthi vele ngabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID kathesi. Balokhu bephitsheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa. Akulamsebenzi lokho, akulampilo apha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust, uNkosazana Sichasisile Ndlovu, uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu, kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO lezafakwa yi-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalelane kachana lakhatshana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazeka ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha abantu babe bengahlalelananga kachana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane memetheke.
Udokotela Henry Matsurera, ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwahluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu hlangothi.
Stoppage action will be catastrophic.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye loZulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uZulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uZulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga eye-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, umnumzana Jonas Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi, i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi umnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima East Ward 2, ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Solani Ngwenya, uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwaso kubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba, njalo amapholisa adingisisa ngalo. Umnumzana Solani nje mnyama moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East Ward 2 eGwambe. Okwenzakale ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazahola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi ukunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu sebe khona lapho sebeqala ukumangala. Kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufana naye ukuthi kungwani umazwi engabhalwa. Chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano, akusiko kona kona abantu wathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazi ukuthi wayengabhala uthe sokunjalo ke basebesithe abantwini hayi libuye kusasa lingabhalwanga lina ngolesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolesihlanu komazi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwaso kuyiplan vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wawo khala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa konapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayibo besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthenga ukuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali obaba wakhe uthe sesiya khona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo omela insiza South edalela ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani yisebenzi zikahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibona ngani kunjalo okwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZanu PF. Wathi iqiniso likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu lobabekho selayinini kasabhuku bazana ukuthi uba lo ngubani lo uba lo ngubani. Ampontu bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nase singabeZanu PF asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thina iZanu PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngafika kuma-elections. Siyaceda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla leZanu PF, abantu bangangifanele ibandla leZanu PF. Aba ngabe bakwenzile, ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphuweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla. Abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani yisebenzi zikahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ibona ngani kunjalo okwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZanu PF. Wathi iqiniso likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu laba bekuselanini kasabhuku bazama ukuthi ubani lo. Abantu bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi ngase singabenza iPF asithana abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics ngakusebenzisa, ikakhulu thina iRandpf sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokufika kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami, uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla lezantu abantu bangakufanele ibandla lezantu abangabe bakwenzile ababanjwa amapolisa ababotshwa.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, njalo emela insiza South edalele parliamente. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Hele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athoba minembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo nesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19, lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela weleMelika, uNational Security Advisor uRobert O'Brien, uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthaneni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezibotsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 nganye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho ukumemethekisa i-COVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa i-COVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze-lockdown.
Udubo esibhekane lalo ludubo lwamanzi and yathola ukuthi uhlupho lwakhona sinxa sesiye sibharaneni sesihamba singabantu sibaningi sifike siminyane ngaba kulo dubo lwe-COVID asakwazi ukuthi kwenziwe njani kungela social distancing, akula lo muntu omonitayo abantu ukuthi yamonitha kanjani ukuthi at least ibe ziphathe kanjani phambi kwa social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi i-COVID-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa yiku ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane we-COVID-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke. Kobulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka, baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo kobulawayo ukubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso, kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini, i-testing yangkhona isiphuwa. So mbona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqansa, ngabantu abavela outside the country South Africa. Ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa. So konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures azaqansa, njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku, njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu kuze geza izandla akula manzi.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi, yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uma sikhanyela amanzi la akumadamu, njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi, kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana. Esesikwenza njengedolobho ngezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo, eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lwe-COVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu la-Aston Villa liphutshe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane elile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walo wokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kwelezimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kwelezimbabwe uMavela Sinakamba, njalo uyise walumdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival ye-Aston Villa, asilalanga thina. Nesilala ngabo 2-3. We chatted lo mavi from 12 up to 2. Everyone was happy. Ngabo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga. Sibe sithabe kakhulu because besingakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle. Kona pasi jabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi, njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalane.
I was happy ukuthi basurvivile because uthi hayi bekunzima. Since wire overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi English league kuyafiwa, but uthi hayi come this coming season kuyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani, abasesabi team into esifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool leliphakamise isicoco kwelengilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano ye-UEFA Champions League. Ngabalisa ele-Manchester City lona eliqedile isendaweni yesibili, ele-Manchester United eliqedile isendaweni yesithathu kanye lele-Chelsea eliqedile isendaweni yesine. Okolunye udaba olufanayo, iqembu le-Yeni Malatyaspor elase-Turkey elidlalelwa ngumdlalo kwele-Zimbabwe u-Teenage Radebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona le kwele-Turkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walo wesithathu ukudlala kusigaba se-Turkish Super League leli qembu, ikanti uHadebe na bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Singakehlukani izihlobo ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.